idolobho lakoBulawayo lilahlekelwe kakhulu. Kunzima ukuthiwa ngumuntu onjengoMiddleton. Ube yinkokheli elombono njalo lesifiso sokubona idolobho lakoBulawayo lithuthuka. Kube zinto eziningi ebe zikumaplani ebe kufanele zenziwe esilaye ekhona ekhokhela. Akachazi ukuthi ozangena ngubani, lokuthi uza ukuyenelisa yini ukwenza umsebenzi kwizinga eliphezulu njengalapho unathingeni uMiddleton akade esebenzela khona.
Ukuyini eliza kuswela kakhulu ngokudlula kwakho babunyoni njengedolobho?
Okwakuqala sizaswela bona ubukhokheli kwi-physical sector. Nguye obeqoqa amanathini ama-directors driver idolobho kwindlela esavumelana ngayo, njengoba nje sizebethi lama-plans ethu, lama-goals ethu and aims. Nguye okade thoba inqola yakoBulawayo ukuthi ibe lapho ekade sifisa ukuthi iye khona. So okokuqala esikuswelayo ukukhokhela. Okwesibili, nxa lihlala lo muntu liyajayelana kube lobungani. So sesilahlekelwe ngumngani. So idolobho liphakathi kwesizwe, liqala enathingeni ukuhamba kukanathingeni kwa-town plate, Middleton.